ngokuqala nje singathi well siyenze idorobho amhlophe ukuthi i-120 esifikile, kodwa ke kungumnyama ukuthi ngesikhathi sifika amhlophe xa sithi siyakhangela indlela idorobho eliyilona kuyisibanga esibi kakhulu, ngoba ungakhangela khathesi uzananzela sikhuluma i-120 kodwa ke abantu bakobulawa ngobuningi babizakhamizi azisebenzi ngoba singananzela kathi samasekthari avaliwe and aqhubeke valwa. Khona okuhle kutshengisa ukuthi lanxa zikhala ngokuthi hayi kule 120 kodwa ke abantu njengezakhamizi phaya ngathi nothing to celebrate, ngoba instead abantu bangena phakathi kosuku badubeka. Njalo futhi ungakhangela la ma-government policies khaya ngathi azama ukuthi asinethe njengedorobho, ngoba kathi sikhuluma kanje amanye amakampani arelocate ephume siya e-Harare kungenxa ama-policies, and kula ma-policy futhi akhona anjenganale indigenization ayenza ama-filter avalwe ngamandla, ngoba indigenization le ipolisi la iyahlupha ngoba iyaxotha abantu abangabuya le mali abazovula ama-sectors. So-ke lanxa celebrator kodwa-ke celebrata sikhala sisithi thina uhulumende qhaye ngathi hhayi kasinakanga kangako.
Bakhona sibindi abathi lakusasa ledolobho lakobulawayo liluvilibana, kanti njalo bakhona ababona inkanyezi esibhakabhakeni. Wena ulibona njani elakusasa ledolobho?
Well, elakusasa ledorobho nxa sinanzela kathe sikhanya ungathi sibile kulivilibana nalala abantu kumnyama phambili, ngoba nxa ungananzela kathe sikhuluma kanje sesile minyaka engu-34 sithole uzibuse, kodwa kutshengisa ukuthi ngezenthuthuko siyanga. Ngikhuluma kanje kuwonalo umnyaka ungawunanzela kathi sabantu abaningi njengoba ngishilo badubeka, abantu kathe sibakhayela kanje ukhansila ubhizi usefunda athi labantu impahla abantu sehle obhadala amarenti. So-ke singasikhuluma ngokuthi kwa idorobho sikhuluma ngenhlala kahle yabantu. So nxa abantu bedubeka kusegcekeni ukuthi hhayi into zange zilivilibana kathesi ungazinazela uhulumende la ulenhlubo zakhe labantu abasebenzayo baholi ngesikhathi abanye balezinyanga ezingu-5 kusiya khona bengaholi. So kuyatshengisa ukuthi hhayi nxa sikhuluma sibili ngezomnotho zelizwe idorobho lethu liyaphansi.